siyabonga mavela simhlanga inyahuye lojonga kandemiri li chona njani mtwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
kubomba kuchimoyo ukunaye Zambia futhi kumishitisho
asi ukubomba echimoyo lase Zambia futhi kodwa akuzange kwasibuyisela emuva lokho besikhala yebo silahlekelwa ngabantwana.
Unkosikazi Victoria Chitepo lonkosikazi Vivian Mwachita bona babhubhe kuliviki baphiwa inhlonipho yamaqhawekazi elizwe bangcwatshiwe namuhla.
Umongameli wenze into enhle kakhulu ukuthi ezame ukuthi ancedise ubaba uthi wawo ngoba ngike ngatho ezibeqalisa laphana ukuxabana ukuthi ama-bank njengokubona kwami i-banking iphezulu kwemithetho e-digitization.
Ingcwethi kwezenotho zithi umongameli Mugabe wenze kuhle ngokuchasisa sobala ukuthi umthetho we-indigenization awuphathi amabhanga akwamanye amazwe asebenzela eZimbabwe. Umahluli wedale le-High Court unqume ukuthi amapolisa kamelanga avimbe ukutshengisela kwe-MTCT kusasa phezu kokunyamalala kwe-$15 billion. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Victoria Chitepo lonkosikazi Vivian Mwachita bona ababhubhe kuliviki baphiwa inhlonipho yamaqhawekazi elizwe libandla lezanu PF bangcwatshiwe kanye emathuneni eNational Heroes Acre eHarare namuhla. Umongameli Robert Mugabe nguye okhokhelela umngcwabo. Kubika uMavis Gama.
Ngelinye namaqembu acule emngcwabeni wamaqhawekazi amabili la, unkosikazi Victoria Chitepo kanye lonkosikazi Vivian Mwachita ababhubhe ngolwesihlanu olodlule. Umongameli Mugabe obepholile okwamagama lamhla uchaze ababili laba njengamaqhawekazi ayezinikele ekukhululeni ilizwe bethembekile kubandla, kungakho bephiwe inhlonipho yokuba ngamaqhawekazi balaliswa emathuneni awe-National Heroes Acre. Esekhuluma phezu kwezehlakalo zesikhathi sempi yenkululeko, umgabu uthi kasikho isizwe esilahlekelwe ngababelwela uzibuse esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika njengeZimbabwe, ethi kwakuyimisebenzi kaSmith owayebusa ngaleso sikhathi.
Kubomba kuchimoyo nokunaye Zambia futhi kumishitisho.
Ukubomba echimoyo lase Zambia futhi kodwa akuzange kwasibuyisela emuva lokho besikhala yebo silahlekelwa ngabantwana abanye babo babe bancinyane kakhulu.
Uncome imisebenzi yabesifazane umgabe ethi baba lehlandla elikhulu abalidlalayo kusukela ngesikhathi sempi yakuqala, wakhuthaza abesilisa ukuba babahloniphe nokubaqakathekisa okuyinto esekelwe ngumsekeli wogatsha lokwethulwa kwezindaba unkosikazi Thokozile Mathuthu obekhona laye kulomncwabo.
Ugcwalisa inkulumo ehlala ikhulunywa umthungameli wethu ubaba upresident ukuthi omama baphatheka empini njengakobaba. Ibhombo nxa ifika yayingakhethi ukuthi namhla zadubula ubaba yedwa.
Njengenhlala yenza baze ngobuningi abalwa impi yenkululeko laba, iningi labo kungababe kuzandla inkokheli kahulumende, izinduna, inkokheli zebutho, abokholo okubalisa abe-Anglican ekhokhelwa nguBishop Chad Gandia lapho umuyi unkosikazi Chitepo wayekhonza khona, kanye labe-Salvation Army lapho unkosikazi Mwachita ayekhonza khona, labo bebekhona. Ube ngekho unkosikazi Grace Mugabe kulo mngcwabo njengoba umongameli Mugabe wabikela uZulu kunsukwane esanda kwedlula ukuba ulandele indodakazi yakhe kwele Singapore esikhulelwe ekhangelelwe ukukhululekela khona yiloba yisiphi isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.
Ingxethi kwezenotho zithi uMongameli Robert Mugabe wenze kuhle ngokuchasisa sobala ukuthi umthetho we-indigenization awuphathi amabhanga akwamanye amazwe asebenzela eZimbabwe. Incazelo kaMgabe le iza ngemva kwengxabano phakathi kukamphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa lo mphathintambo wezokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho uMnumzana Patrick Juao phezu kodaba lokuthi amabhanga kumele alandele umthetho we-indigenization na kumbe hatshi. Embikweni wethu le izolo uMgabe uthe amabhanga akwamanye amazwe la kumele alawulwe ngomthetho we-Banking Act hatshi ogatsha lukaJuao owe-indigenization. Amabhanga la agoqela iBarclays, iStandard, iStanbic lamanye. Ingcwethi wezenotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ingcazelo kaMgabe izaletha ukunzinza okukhulu kuhlangothi lwezemali.
UMongameli wenze into enhle kakhulu ukuthi ezame ukuthi ancedise ubaba uJuao ngoba ngike ngatho ezibeqalisa laphana ukuxabana ukuthi ama-banks njengokubona kwami i-banking ephezulu kwemithetho e-indigenization. Ungakhangelisisa uzabona ukuthi ama-banks ukuthi kube le-bank lapha eZimbabwe kufunakala 12 million kumbe 20 million dollars. Amanye ama-banks ankora i-51% ebe iningi kakhulu ukwedlula i-20 million dollars. So ngibona njengani ubaba uMgabe into ayenzileyo into eqakathekileyo kakhulu ngoba i-bank abantu bagcina imali kilo i-bank njalo nxa ungafela confidence abantu baye begcina ukuthi bathathe izimali zabo kuma-bank.
Ungathi ukungenela kukaMgabe lokhu kuletha ukuhlaliseka na elizweni kuhlangothi lwezamabhanga?
Ye kakhulu ngoba bebesesaba ukuthi nxa kuyukuthi uJuao ubezaqhubeka ngendaba yakhe le yokuhluthuna ama-banks bekuzaba lo mthindo sibile khathesi i-cash iyasilela njalo bona njengani amabhanga lawa a-foreign owned ebezavala sibile ukuthi asafuna ukuthi sisebenze lapha eZimbabwe. Uzabona yiwo alezimali eziningi lapha khathesi lapha eZimbabwe yiwo ancedisa njalo kwi-economy. Ama-banks alapha eZimbabwe mancane njalo kala mali eningi so ngibona njengani kuncedile sibile ukuthi abantu babekwazi ukuthi ama-banks i-indigenization kayisoze iwaphasi.
UMnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho sixoxela eseMombasa kwele Kenya. Usomabhizimusi wakoBulawayo uMnumzana Semncube uthi lanxa uMgabe sechasisile ukuthi amabhanga ami ngaphi kumthetho lo akulalutho oluguqukayo ngoba okusalayo ikuthi uyabethusa abakwamanye amazwe umthetho we-indigenization ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe.
Umhlaba wonke lo into zenotho azilani lomhlobo womuntu, azilani lokuthi umuntu uvela ngathi. Okukhulu ukuthi umuntu uyenelisa yini ukuthi enze ibhizinesi kulelo lizwe. Akumelanga sikhangele iZimbabwe angazathi ngumhlaba. IZimbabwe ngelinye ilizwe elisemhlabeni. Okumele ndibone ukuthi amanye amazwe asebenza njani nabanye abantu. Lokho okurong bakubeka eceleni, okurayithi bakuthathe, okungasebenziyo bakubeka ebhimu. Ngoba sibekele ukwenza njalo sibe silokhu sithakisana ngezinto ezingasezisebenzi, sizabulalela abantwabethu nabantwababo ilizwe. Ilizwe kumele lisebenze, kukhanye ukuthi ilizwe liyasebenza linothe, likhanye lincintisana namanye amazwe ngento zomnotho. Ngoba singaphonga kube lokho nje abantu ababe bejabule kakhulu abesebenika amanye ama-statement angasebenziyo akusoze ukuthi sendawo. Kumele sikhumbule, singazikhumbuli thina, sikhumbule abantu babethu nabantu babo. Into leyo e-indigenization kulezinye iy'ndawo njengezimayini, izindawo okulama-natural resources ebantwini ababuya bezofaka imali yabo elizweni kuthiwa i-investment kumele kumele bakhangele ngelinye ilisho ngoba isithi sodwa esililizwe emhlabeni khonapha e-Southern Africa silabo South Africa kuwathi giants kwi-economy silabo Botswana silabo Malawi silabo bani bani silabo Zambia abantu bayahamba lapho bakhetha umthandazo ungabafakela izinto ezokukhongona khona ziyabethusa bazibubuya bayela ukubuya siyakuyaba into esiyabe sikhuluma ngayo but ingasebenzi ukuthi liselilizwe phansi.
Kukhona yini okubi ukuthi uhulumende aphakamise abantu bakhe kwezenotho babe yibo ababamba intambo?
Abantu vele zapha baphakanyiswa kudala akulanto ebazimbelayo asifuni ukutelana amanga siyathi ngama-activist e-economic empowerment nyaye ngalesi sikhathi elizweni umuntu uvunyeli ukuthi khona khona angenzani okufunayo into engekho elizweni kuphela yimali ilizwe kalila mali ukuthi ungaphakanyiswa nanjani yalo singacontinua singela mali singavumeleli abantu abale mali ukuthi babuye zaba nemithetho emihle kungayingasebenzi ingasuziphakamisa ilizwe. Imithetho yelizwe ayifani lelanga elapha wankulunkulu okuthiwa kalitshintshi. Imithetho yelizwe iyatshintshwa ngokuya kwesikhathi lokuthi izinto zinjani on the ground.
Umnumzana Semncube ngusomabhizimusi wakoBulawayo njalo wake waba yisiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho i-Affirmative Action Group. Kunjalo nje umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasalo sibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka bangapha eMelika sikhuluma nje ababili laba balande imihlangano ye-IMF.
Ayanaya liberate Zimbabwe. You're right.
Mhlaka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi nokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter. Umahluli wedale le-High Court eHarare umnumzana Happias Joe namuhla unqume ukuthi amapholisa kamelanga angenele kumbe avimbe ukutshengisela kwebandla le-MDCT kusasa likhonona ngodaba lokunyamalala kwemali yamadayimana engange-$15 billion. Ibandla leli belikhweze isicelo salo emthethwandaba lisebenza la magqwetha alwela ilungelo likaZulu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amapolisa ebesethe kawasoze enelise ukuba khona ekutshengiseleni lokhu ngoba ilungiselela ilanga likazibuse. Siqoxelo msekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe okunengi.
Amapholisa ayivele ekuqaleni sasihambile kwebandla le-MDC eliqoqela ngobaba uTsangirai ukuyabazisa ukuthi sizaba zokutshengisela esikoleni seHarare. Bafika bathi bona ilanga esilikhethileyo kalenze ngoba womgabe uzabe hlangana nama-overtrend njalo ngabala amapholisa aneleyo ukuthi basiphathise kulokhu kutshengisela. Savumelana nabo satshintsha ilanga lisalifaka safakela kusasa. Sitheke sikhuthi okunjalo sebewasilekela igwalo yokuthi hayi akusenzi ukuthi senze khona ukuthi sitshengisele ngoba sizaphambanisa abantu abasihambelayo emgwaqweni ngenqola zomlilo. So sagijima njengebandla saya e-High Court ukuthi siyedinga ukuthi sivunyelwe ukuthi sikhankase sesitholile ugwalo oluvele e-High Court lokuthi sesiyavunyelwa ukuthi kusasa siyetshengisela ngoduko olusezimbabwe sikhangela udaba lama-reforms siyakukhetho sikhangele lezimali lezizintshontshane ezitshontshwayo udaba le-corruption.
Abazotshengisela labo ngabe Harare kuphela kumbe bakhona abanye abazavela kumadolobho atshiyeneyo?
abantu bazavuya kumadaba bazavela kumadolobha atshiyeneyo abanelisayo ukuthi bafike kodwa iningi labantu bazaphuma bevele eHarare sinethemba ukuthi abanye bazavuya bazosixhasa abavela kwamanye amaqhobeni
manje ngokubona kwenu akusoze kube lodlakela nani
lokhu singeke sakwala kungenzakala kodwa into ekhona lapha yukuthi angisakwazi kwezomba ngazwi kanti phiwa ithuba lokuthi litshengisele ukuthi abanye benu bayehluleka so esiza kuyenza yikuthi sizahamba sihambela phambili siyokwenza khonokho sizakuzwa ngakho sesemgwaqweni ukuthi bazasiphazamisa but likhona ithuba lokuthi bangasiphazamisa avele amapholisa kabalaleli okukhulunywa ngamakhothi aseZimbabwe kanti siye ukuthi babe ngentando kayiphikiswa so sizabona ngabe emgwaqweni kusasa uma sizitshengisela.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Taiwan letesa ele China umlando wokuthumba izizalwane zalo ezingamachumi amane lanhlanu ebezikwele Kenya emizameni yokubamba ngamandla lelo lizwe ukuthi lihlale phansi likhulumisane lalo. Kulokuxokozela lokufuthelana okukhulu phakathi kukahulumende lababalisi bakwele Liberia phezu kohlelo lokuguqula ezemfundo. Ababalisi bakulelo lizwe bathi balakho ukukhalala umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka ngohlelo lwakhe lokusebenzelana lezikolo ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende okuza kwenza inhlawulo yemfundo ibe phezulu. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lomfundisikazi uPastor Letina Jeranyama okhokela inhlanganiso yokholo e-Interdenominational Women of Faith ofundisa njalo ekolishini lemfundo yaphezulu eBoston khonapha eMelika. Inhlanganiso ayikhokhelayo ilomhlangano omkhulu owe-conference oza kwenziwa mhla ka-22 kuyona le inyanga. UPastor Jeranyama uchasisa okuningi ngomhlangano wabo lo kunxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
I-Interdenominational Women of Faith Ministry yaqalisa actually ngo-2010 ngamangala sibili ngi-invitwa umfundisi okuthiwa ngumama umfundisi kamfundisi okuthiwa nguBishop Henry Mjari owakobulawayo eZimbabwe. Kwakulo mhlangano umkhulu wabomama wathi Letina ngifuna ukuthi ubuye uzotshumayela. Uthi uNkulunkulu wangithatha lapho engaqalisa khona isiKristu sami ukwenzela ukuthi angilonje kuministry yena le yabomama. Kwathesa kunjalo ngathi sengiphenduka lapha e-America ngazwa uNkulunkulu ekhuluma lami ukuthi kumele ngiqalise umhlangano yabomama. Not omama just a church yethu lapho engingena khona but omama abangena amachurchi ahlukeneyo ngoba i-church is a body of Christ sonke singabantu abakankulunkulu ukuthi siyancedakala amachurchi amaningi singabuya singabomama siyafunda izinto ezithiyeneyo kubomama abavele eNigeria, kubomama abavele eGhana, kubomama abavele eZambia.
Ilinhlanganiso libumbe khona ngapho ngaseMassachusetts kuphela na kumbe isabalele ilizwe lonke leMelika?
Yaqalisa eMassachusetts but isispreader kumanye ama-states and also kwamanye amazwe. Layo eNew Hampshire, eNew York, siyaspreada sifuna abanye basijoyine. Kwenzele ukuthi sikhule.
Liyahlangana nini njalo kangaki ngomnyaka?
Abahlala like eMassachusetts sihlangana once a month. Le-New York futhi bale-branch yabo bahlangana the same pattern ukuthi once a month we meet but wonke ama-branches sihlangana once a year sizenze conference.
Eyalonyaka iconference yenziwa nini?
Yenziwa ngomhla ka April 22, 2016, siqalisa ngo 6 p.m. ntambama ibisiphela ngesonto April 24, 2016 siqeda ngo emini ngo 12.
Kuyini sibilisibile eliyabe lihluza ngakho emhlanganeni lo?
Itimu ye-conference ngokuthi omama kumele basukume, be-occupye indawo yabo njengabomama. Kuba yisibusisi kuba ngumama. Itimu le ivela ku-Judges chapter 5, verse 6 and 7. Siyabona ukuthi eBhayibhelini kulo mama owasukumayo okuthiwa nguDebra. Umama lo wayenza into emangalisayo. Ngoba wayengujaji, wayengumama, esezizinto eziningi. Khonokho kuyathengisa ukuthi nasingabomama, siyakwanisa uku-multitask, sezizinto eziningi, kwenzela ukuthi si-improve impilo yethu.
Elibanxusileyo lonyaka?
Lonyaka sinxuse uminister, u-gospel recording artist, okuthiwa nguminister Tekshiwa Zamanxube, via lo nkosikazi yakhe. Ukuzosinceda ngezokuhlabela but abazabe bechumayela ngunkosikazi uRudo Rizi oyabe vela e-Atlanta, Georgia. Sonto yakhe yizayoja eZimbabwe but ngapha e-America kuthiwa yi-Forward in Faith. And then silonkosikazi uDr. R.F. Mutaunashe uyabe sevela eHarare, Zimbabwe. I-church yakhe yi-Family of God Church. And silomunye unkosikazi okuthiwa Lady Reverend Adelaide Howard Mills uyabevela e-Accra, Ghana.
Ongaza ke abuye emhlanganweni lo nkuthazobani ongayipha kumama ukuthi umnxuse ukuthi abuye azozizwela yedwa, kuyini elikumetheyo kulo mhlangano walonyaka?
Ungabuya uzaba le worship experience ongaza kube kwayo. Uzaba emhlanganweni lapha uzaba umuntu o-encouraged spiritually. So ubuyele ngkhaya uwumuntu ofana naye, uyakusitshintshile. But also iyakunceda ukuthi futhi unethiwekhe, ubuke labanye omama ohlangana labo, uwenzele ukuthi khona even nxa usubenhlupheko empilweni yakho, uzakhumbula ukuthi umama lwana ku-conference wakhuluma ezathi. Kodwa ngiyimbuzo ukuthi lokhu kuhamba njani. So kuyakunceda ukuthi ube nabanye omama and futhi ukuthi ubone ukuthi inhlupheko zakho nazo asiwe wedwa. So kuyaningi, siyalinxusa lapha eBoston ukuthi libuye lizohlangana labanye omama.
Lo bekungupastor Letina Jeranyama obexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah eseBoston khonapha eMelika. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zetsha elidala uChris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sipho Mahlangu olwela ilungelo labalegcikwane le-HIV. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga babasandi.
Kulokho kusiba lobubelo ekuthelelaneni igcikwane lapha sizwa kuthiwa inani liyehla. Ungasitshela ukuthi ubona njani wena, kungakubangelwa kwini?
Lokhu kungabe kubangelwa into ezimbalwa. Okokuqala kungabangelwa yindlela ke i-information esihambe ngayo mayelana lokuzivikela nge-HIV lezindlela ezikhona esibetshiyeneyo. Okwesibili kungaba kuma-organization encedisana le-Ministry of Health, indlela abasebehlela ngayo njalo bethatha becollect-a i-information esithi ngesilungu yi-data, yize ezincedisa ukuthi kubonakale masinya ukuthi umumo usumi njani. Ngibona ngazathi yikho sekusincedisa. Okwesithathu yikunandelela-ke ukuhlangana okwe-HIV le-production, kumbe ngithi labo esithi babu isilinganiso nge-age eyokusebenza esiyi-productive age. Labo balokho besanda benanzelela i-value yempilo contribution yabo elizweni. Nxa bekunanzelela khonoku kusho ukuthi sebeqala-ke ukwenza khonokuhlana okuthiwa i-behavior change, bezinanzelela indlela abalala ngayo, abangena ngayo emacansini, indlela abadla ngayo, be-reduce-ke be-sehlisa isilinganiso esokuthi umuntu anganatha abe sezikhohlwa. Bese kubuya-ke endabeni yemkhonomi. Umkhonomi lawo nxa ungathi uyancipha ukujabula-jabula lokhuyana kuyehla ngomumo esikiwo kathesi idola lingasabambeki.
Kukhanya abasakhulayo abancane laba ama-under 16-17 yibo abalenani elikhulu ngoba bengaphiwa okokuzivikela becatshangela ukuthi bancane. Ukubona njani wena khona?
Ya, kuliqiniso khonoko. Siyazama ngendlela zonke kukabili. Okokuqala, ama-facilities ngathi lapho abangathola khona i-information, lapho abangathola khona uncedo nxa sebethe baba le mkhuhlane kumbe esingathi okuphathelane lezemacansini ngesilungu, i-sexual reproductive issues kumbe health issues kumbe lama-rights akhona imfundiso. Indawo zakhona zingathi zilutshwana, lama-service aqondene labo malutshwana. Ungakhangela nje ikliniki kumbe isibhedlela uyakubona ukuthi kulobunzima ukuthi abantwana bafinyelele endaweni lezo. Singakhangela abe-secondary nxa bengabuya endaweni enjalo begqoke ama-uniform bezothola uncedo, abantu baya-raise ama-eyebrows. Kuqondana nje le-culture yethu ukuthi sakhuliswa njani. Bese kubuya bona-ke intsha yethu le lodubo lokuthi bona ngokwabo hhayi isikhathi sokuthi balandelele i-information eyezempilakahle silutshwana. Isikhathi sabo sebesiqeda-ke ku-social media, ku-WhatsApp akonoko kuthiwa yiku-WhatsApp, bengena ku-internet lapha kunzima ukuthi basupervise. Bagcina sebesengozini futhi eyokuba le-appetite yento zokuya emacansini ngalokho abakubona internet. Kubuya abanye futhi yila bana abahlala bodwa ngenxa yokuthi abazali baku-diaspora kusuke khonoku ku-create akusela muntu obakhangelayo oba-advisayo njengayizolo. Situation yakhona ivanzi, i-information balayo kodwa umuntu ongabanika i-advice ngendlela leyana efana nale counseling eza benza babe lama-choices amahle. Abantu abanjalo balutshwana ngoba i-internet ayingeke ukunika i-advice njengomuntu ehlezi ekhangeleyo lawo ekutshela lokuthi i-experience yakhe yena izinto lezi sewadlula kizo zitshona.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hhayi baba Gandhi, ngiyabonga leli thuba ngivalelisa njalo abalaleli ngithi hhayi asiwehliseni lo mkhuhlane, uyehliseka. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Sipho Mahlangu olwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sihlaziya amazwi kaMongameli Robert Mugabe, yena othi amabhanga kamelanga aphathwe ngumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosikazi Victoria Chitepo lonkosikazi Vivian Mngashita bangcwatshiwe elamhlanje emathuneni e-National Heroes Acre. Incwethi kwezenotho zithi uMongameli Mugabe wenze kuhle ngokuchasisa sobala ukuthi umthetho we-indigenization awuphathe amabhanga akwamanye amazwe. Kwanelokwa lamhlanje. Olivalelisayo, untungamili nkomo.